Ubulawayo sephiwe ama-BVR kids angu-110 akhangelelwe ukuthi azabhalisa abantu abafika 444,000. Lokhu kuvezwe emhlanganweni wokwazisa inhlanganiso ezizimele zodwa koBulawayo lamhlanje. Ekhuluma esemahofisini eZEC, u-District Elections Officer, uNkosikazi Sithembiso Khuphe, uthi uhlelo lokubhalisa abafuna ukuphatheka kukhetho lomnyaka ozayo luza kwenziwa ngamahlandla amane koBulawayo. Amahlandla lawo azakhangela indawo eziphithizelayo eziqintini zakoBulawayo. UNkosikazi Khuphe ugcizelele wathi uhlelo lolu lokubhalisa lukhangelele ukufinyelela abantu abafika inkulungwane ezingamakhulu amane lamatshumi amane lane, 444,000 koBulawayo kuphela, endaweni zokubhaliswa ezilikhulu lasikhombisa, 107.
Bakhona nje umuntu besebela ukuthi ukuthola isizathu for the education. Those will assist us when we put the dates, the actual dates, it's a scarce up on the ground. Then we are going to work together and educate people. Usually, we now have a second skill because we've got road shows again. Even this time, we're going to have a road show.
Ekuzelela ukuthi uhlelo lokubhaliswa luzaqhutshwa kanjani, u-Provincial Elections Officer, uMnumzana Innocent Ncube, uthi uhlelo lolu lwenzelwa ukuthi kutholakale uluhlu lwamabizo abantu abazavota ngo-2018 olungelabantu abafayo njengalolu oludala, njalo ibizo lomuntu munye ngamunye lizavela endaweni eyodwa yokuvotela.
Izolo uVipiumpo simrejistile ara, kodwa ibizo lakhe lizaphoselwe eMbuza, uward 1 weMbuza, ngokuhlala khonapho.
Uhulumende weZimbabwe uqale uhlelo lokupha abantu izithupha kunye lengwalo zokuzalwa phambili kokuba baqale ukubhalisa ukuvota, ukwenzela ukuthi abantu benelise ukubhalisa ukuvota sebelezithupha. Lokhu kuvezwe nguProvincial Registrar uNkosikazi Jane Peters emhlanganweni lowo. Abantu ilizwe lonke jikelele bamatasatasa bezama ukuthatha ingwalo eziqondileyo zokuzalwa kumbe izithupha, kodwa laba abasebenzi zela inhlanganiso ezizimele zodwa bathi lolu hlelo lukahulumende soluzenza engani abantu bebesehluleka ukuthatha amaphepha aqondileyo ngenxa yemali, khona okwehlula abantu kulubandlululo kanye lezindingo eziningi ezifunwa yihofisi yokuthatha amaphepha. Izeki ikhuthaze inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zisebenze kabanzi ekumemethekiseni ilizwi lokubhalisa ukuvota. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.